Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 2 Mpandula 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yele South Africa eyokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa lihlangane labantu abathunjwayo bahlukuluzwa.
Kunanzelelo njalo ukubana i-ANC yayilobungane lezabu hatshi lezani, so ngaqakatheka ukuthi behlangane labafo wabo njalo abavela kuzaphu lakufoma Zipra.
Umanisipala wakobulawayo wazise ukuba amanzi avalwe izolo azaze evulwe nxa kungalungisiswa udaba lwamagetsi esitishini samanzi eseFNL booster station.
Eliyona lawa i-144 hours kayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lohlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo.
Onogada bejele babikwa behudule ngamandla intatheli zindaba esejele uHopewell Chingono ukuthi aye emthethwandaba yena egula. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi inani lokuthelelana kwegcikwane leli kukhanya kusiya kusehla, kodwa kulabantu abangamachumi ayisithupha lambili ababanjwe igcikwane leli kwakhuphula inani labalalo elizweni jikelele lafika kunkulungwane eziyisithupha 6559. Abadwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yele South Africa yokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa lihlangane labantu abathunjwa bahlukuluzwa kakubi abafana loNkosazana Noxolo Maphosa lomnumzana Dawanda Mujehiwa. Ababili laba babikwa bathunjwa bachaywa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Umongameli Ramaphosa wazise ngomvulo ukuthi uzathumela iqula lesibili eHarare maduze ukuyahlangana labameli benhlangothi ezithiyeneyo bekhulumisana ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe njalo ibandla lakhe le-ANC lizasungula ezalo inkulumo lebandla lezanu PF eceleni ngodaba olufanayo lokuthi ilizwe lingakhitshwa njani edakeni eliphakathi kwalo. Iqula likaRamaphosa elakuqala elihambe eZimbabwe ngenyanga edluleyo layaliswa nguMnangagwa ukuhlangana labamanye amabandla abagoqela abe-MDC Alliance ngoba besithi akulahlupho elizweni. Kodwa abaningi bathi uhlupho lukhona njalo bathi uRamaphosa kumele aphathe uMnangagwa lebandla lakhe ngesandla esiqinileyo nxa efuna ukuphumelela. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombosazwe uMnumzana Dumisani Nkomo.
Kungabe kuyinto engcono mbijana, kodwa okuqakathekileyo sibili ukuthi kube le ndlela abangahlangana lama stakeholders amanye angaso zano PF, kube kucace ukubana ama terms of reference abo kuyini okokuqala, njalo kuqakathekiswe ukuhlangana labantu abangama victims of ubudlwangudlwangu bezano PF. Kunanzelelo njalo ukubana i-ANC yayilobungane lezabu hatshi lezani. So ngaqakatheka ukuthi behlangane labafowabo njalo abavela kuzaphu labuformer Zebra, behlangane njalo lenhlanganiso zamachurchi, behlangane njalo lenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu, ngoba bengehluleka ukwenza lokho uhulumende engahlela kumbe izani engahlela ukubana behlangane labantu abasekela iZANU-PF. So kuyabe kuqakathekile ukubana behlangane lenhlanganiso labantu lamabandla ami wodwa independent ale track record yokulwela amalungelo abantu. Njalo kuyabe kuqakathekile ukuthi ucace ukubana injongo yamakula la kumbe amanxusa la vele kuyini.
Yiziphi impumela Nkomo obona zilakho ukuphuma kunkulumo lezi ezingalungisisa udaba lweZimbabwe?
Ngibona ngazani impumela eyinye engaphuma khonapha yokubana engxenye kube le international inquiry engakhangela ukudlwangudlwangu bezanu-PF. Okwesibili kungaba njalo le all stakeholders dialogue, ukuxoxisana kwamabandla atshiyeneyo kwenhlanganiso ezitshiyeneyo ukuze kudingwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe, udubo lwelizwe kuludubo lomkhonomi, kuludubo njalo kwezombangazwe, kuludubo lokuthi amalungelo abantu abahlonitsha kusukela ku-1980, ekuludubo lokuthi uhulumende kasabusi kuhle, iZANU-PF ayibusi kuhle, isibusa njengempisi. Lokhu vele yakuqalisa kudala. So ngibona azanenye impumelelo ukuthi ube le-all stakeholders conference ukuze lokhu kulungiswe, kukhandwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe esibhekane lalo mayelana lomkonomi, lombusazwe, lokulungisa ezombhuqazwe kusukela kudala nje endulo ku-1983 ngeGugurawundi.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Yakobulawayo yazise abahlali baleli dolobho ukuthi amanzi avaliwe kusukela izolo njalo azavulwa kungalungiswa isitishi samanzi eFernhill Booster Station esifileyo ngenxa yodaba lwamagetsi. Umabhalane omkhulu kulikhansili umnumzana Christopher Dube wethulela umbiko izolo okhomba ukuthi akuseyikulandelwa obekukhulunywe ngokuvalwa kwamanzi isitishi lesi size silunge. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi kanye namandla kagetsi evele esilela kuleli dolobho. Ukuze sizwe okuningi ngokusilela kwamanzi namandla kagetsi, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamanzi luqhubekela phambili ngananzela kathesi indawo eziningi ezazithola amanzi kusese ngama-48 hour water shedding azisabatholi. Njoba siyakwazi sonke ukuthi kathesi uBulawayo u-under i-144 hour water shedding. Kodwa kathesi ngensukwana ezidlulileyo besokusiba khona ukuthi vele yona lawa i-144 hours ayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lo hlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo. Ubukhokheli esikhanyana ukuthi ngabe buyancedisa abantu, yebo ye kwezinye izigaba buyancedisa, nxasengisithi ubukhokheli ngikhuluma ngama-councillors bayancedisa kakhulu, babiza amabhawuza. Kube sokusithi kwamanye amawadi ama-councillor ngabantu abatshiyeneyo kakhulu, bakhona abanye njalo abangabonakaliyo vele lezakhamizini. Sikhuthaza ukuthi basebenze lo mphakathi ngoba abantu nxasokunje bakhangela ukuthi ama-councillors abancede kakhulu ngokubiza amabhawuza, ngoba yibo abalomlando bokubiza amabhawuza emawadini abo. Kodwa uzafica ukuthi bakhona abanye njalo ukuthi izakhamizi ngathi ziyazama ukuthi zizibizele bayasuka bazonde. Bese sikhuthaza njalo ukuthi i-council, njengoba sekukhona ama-water kiosk lawa athe afakwa, amanzi kawahlale khona ukwenzela ukuthi izakhamizi zingaze zaswela amanzi. amanzi. Njalo esikukhuthazayo nxa kulohlupho olunje ukuthi council ingaziyathi stick 100% to i timetable yabo yamabhawuza ngoba yazi ukuthi kwezinye indawo ibhawuza ibuya ngeSunday lange Wednesday kumbe ngeMonday lange Thursday. Kodwa kulesikhathi sokuthi kwezinye indawo vele amanzi kawafiki for almost 2 weeks. So sikhangela ukuthi bawabise amabhawuza onalawo bangalandeli kakhulu i timetable ngoba abantu uhlupho lwamanzi luningi kakhulu. Njalo sikhuthaza ukuthi abantu bangaze bancenga ubukhokheli kuze bathola amanzi.
Ukubona ukuthi uhlupho lwamanzi kanye lo lamagetsi alukhathazi kangako abantu, liyake likhulume lesiphathamandla zenhlangothi zombili.
Yebo yemavikini amabili amathathu adluleyo amagetsi siyabona ukuthi aseqalisa ukuthi ahambe kodwa ungananzela kabahambi kakhulu nxa siwaqhathanisa lamanzi. Amagetsi ahamba kwamahola amabili amathathu aphenduke. Ngikhuluma nje namhlanje ake ahamba okwamahola amabili. Kusiya kwamathathu kwezinye indawo kodwa ke kawahluphi kakhulu. Sibe sesithi ke thina amanzi yiwa hlupha kakhulu. Siyinhlanganiso ke ngokunjalo sike saba la ingxoxo esingathi yi virtual meeting sixoxisana labe councilor labe makolichini abe nast lezakhamizi sisithi ukuthi udubo lwamanzi kobulawayo kuyini okungenziwa. Yabuya imbono echini so ukuxhumana kwethu labe council kuqhubekela phambili phela kodwa siyakwazi ukuthi amanzi asiyomlando ka council kuphela umlando kahulumende. Ngakho ke lezinwa silusizi ngoba emhlanganweni besilawa izinwa kayizange ibe khona ngoba yibo abanikazi bamanzi abayibo kumele balethe kobulawayo. Inqubekela phambili izaba khona ukuthi sigqoqe sane lohulumende lekhansili kanye lezakhamizi zonke jikelele.
Inhlanganiso yenu yamangalela ikhansili yakobulawayo emthethwandaba ngamanzi eluveve. Solungaphili lolu daba.
Kathesi isigaba esikiso ngeseclass action ukuthi izakhamizi zona ngokwazo sezabeka besezethula udaba lolemthethwandaba ukuthi kucwayisiswe kusuya phambili ukuthi kuvele kuyini okwenzakalayo njalo bahlukuluze kanjani abantu. Udaba lokhu lukhona kalukaphuma emthethwandaba njalo samele impumela emadale omthethwandaba. Njalo kasoze sime khonapho kungakhanya ngazantu akule mpumela engacaciyo zaqhubekela phambili ngoba thina sikufunayo ukuthi ukhansila abekwazi ukuthi ulomlandu wokunika abantu amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi ngoba amanzi esisekelweni sombuso kusection 77 kucacile sobala ukuthi amanzi lilungelo lomuntu njalo kakumelanga umuntu aswele amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Abejele babikwa behudule ngamandla intatheli zindaba ebothiweyo uHopewell Shingono ukuthi aye emthethwandaba yena egula. Inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi udokotela kaShingono wayethe angasuswa ejele ngoba elezibonelo zomkhuhlane weCOVID-19. Kodwa onogada bejele babikwa bemqambele amanga bathi bamusa kudokotela wakhe kodwa uthe efika phandle bamhudula bamdonsela emoteni eya ejele. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umbhikitsho obuqoqwe izizalwane zeZimbabwe okuvala umngcele weBay Bridge wehlule ngemva kokuba abantu bengathandanga ukuphatheka kuwo. Iphephandaba leHerald lithi unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Obethe Mpofu uthi mpela iqula elaqanjwa ngumongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukuthi libuye eZimbabwe uzoxoxisana losowabo liyeza. Umpofu kazange atsho ukuthi iqula elizayo lizakhulumisana na lenye inkokheli yamabandla aphikisayo. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele nge WhatsApp.
Ah, sarubonani, sarubonani mthokazi omuhle. Siyabonga izinhlelo ezinhle ezizwakalayo. Abantu besinika befakaza. Kwese kuthandila umhlobo leRadio Lila. Asikhulumanga, sikhuluma into ezazenzakala ezindaweni. Siyalibonga lonke balandeli nabalaleli benhlelo. Khona ngapho eGwamba kwesivalo. Igandangula konapho komoyo ngivuke badala ndiyavuka kodwa kwejuma esivalo eGwalupa uzobamba istrip road konapho umakhelwane wami umanimami edaluka avuka malume maziwa konale malaba ngiyaphila bakithi egohole ngwenye omuhle ngiyamthanda umdalami siyalibonga kulale inhlelo uAndrew Makwati konale makomo yophile mfowethu Hlelo ngezakho ningadinwa ukusikela inhlelo zethu se-Studio 7. Ukhulumayo ngumoveni wedaluka.
Sanibonani abantu be-Studio 7. Mina ngithi khona nangagwa Kenkom, nangagwa kaphume esihlalweni sesihlubekile. Hlubeke kakhulu asakwazi ukuthi senze njani ngumnangagwa. Makusenza umnangagwa kaphume esihlalweni kaphume umnangagwa esihlalweni. Kaphume mina ngobhimu le yotholakala eshashi.
Salibonani ngapho kuStudio 7. Njani bakithi? Hayi, mina ngiyaphila. Ngilapha esabeleni sasemguza. Ngithanda ukuthi ngikhulume ngalokho okuthiwa uMakhube uyabuyela eParliament. Kambe sure uMakhube engahamba eParliament ewiniswe ngubani njengoba wadliwa hands down ngo-2018. Lokho kunto lokhu kunzima kakhulu lanxa ngakuthiwa kuyenziwa ngabomo but uMakhube yekangene kodwa ahlabe kwazi ukuthi is going to kiss goodbye esihlalweni sakhe sone seParliament ngoba vele kangeke phinde ewine uzange ena khonapho okuthi eqedisa item yona leyi engena nge-back door but ukuthi engene nge-front door akasaphindi even bona Douglas Munzura bonke bafanele bahle bekwazi ukuthi sebekucinile vele i-politics yabo i-career yabo ku-politics sihle yacina khona sokuyikho kokucina kabaphindi futhi bebuyele I bet my last cent vele akula umuntu oyabuye wine we-MDCT futhi
ngibonani sanibonani abantu bakithi linjani ngezindawo hayi siyambona lo mbuso mnangagwa lo bantu bakithi man mbuso kamnangagwa man kathi umnangagwa why bengajiki kuphela beresign ngesihle kungcono laba abantu bechaya umoya kancane beke beresign nje kahle hayi sibilizwe libehlule hayi ngiqiniswa kumele umuntu uzondwe bangabantu ngalendlela umnangagwa abantu baminyanya bani iqiniso baminyanya lo muntu okulo muntu omfunayo lo muntu ngoba nje kuto yakhuluma leso silungunyana sakhona ashemu man ngabo umnangagwa man ashemu man yazi uyazuzwe sengathi ngumuntu ofaka amalahla chisa emlonyeni uyagagasa kazwakala ukuthi utini kambe isikolo babefunde kusiphi isikolo mnangaka uthi ukukhuluma isilungu kambe umuntu owangena ngokuthathela umgabe engayazi iluto vele kayazi iluto phela lo muntu othiwe kabayazi iluto bonke labo kuqanjelwa umntu wezibaba ukuthi afuke uvusa ilizwe ilizwe livuka njalo ungafundanga and the two akusela abantu ababafunayo emazweni abo lihlazo leli lihlazo phela ukuthi kube ngabo ngabantu abacabangayo abantu abale school bazithiyela nje kahle hayi bantu thina sekusehlule lokhu abathathe abasekele mbono engcono hayi phela lokhu lihlazwe leli kujike ukuthi ungavotelwa ngabantu ngawina ama-election uwina ama-election usathumba abantu usabulala abantu usathumba abafazi urepa abafazi hayi lezi lihlazwe leli hayi laba bayangisa lapho emazweni lapha vele sebe kukhulunywa kabi wonke amazwe okula muntu obafunayo akula abantu vele ubona kumele bevalule amaboda bengayindawo abantu bezana uphefu
injani kuStudio 7 ukhulumayo ngufuyane ngisenkayi ngokuzalwa ngokusebenza ngiseSouth Africa okhangele ngezamasiko esintu ngithi kumthokazi omuhle nginjani ngiyalungelela lonke ngisingakhohlwa imvunulo yakithi thina saziwa ngemvunulo akumelanga siyeke ukuvunula kumele sehlukaniswe ngemvunulo ukuthi singamaNdebele so ngiyacela sizwe sikamthakazi ukuthi asivunuleni ibheju aligqokwe ilo elisenza sibe ngamaNdebele apheleleyo ngiyabonga uyani okhulumayo ngizalwa enkaye ingcitshi kezamasiko ngiyabonga
Sanibonani balaleli be Studio 7. Mina unqobile eBhlawayo. Thina lapho sihlutshwa ngamanzi eBhlawayo. Leyo ngayila manzi. Siyahlupheka lapha ngamanzi.
Sanibonani basakazi ninjani? Usakazi umbono wami indaba kaHulumende le othi uyabisela amaplazi kubanikazi. Shukuthi njengoba izanu labo zikhona izikhulu zezanu ezazinika amaplazi bazawaphindisela emuva na. Umbuzo engilawo umsakazi wami wokuqala ukuthi njengoba bazithathela bona labo amaplazi bathatha lezifuyo zabamhlophe bazabisela konke nezifuyo zabamhlophe abazithatha emaplazini la umsakazi wami. So ngenye indlela asebeqala isiqalwa nguhulumende wezana shukuthi seqala ukuhlamukela abantu njengoba ekuqaleni wathi abantu abathathi. Uma senza kanje sebonisa sobala ukuthi sehlamukela umphakathi. So asazi ukuthi njengoba abanye abasela mizi bangena emaplazini bahlale uzababisela emuve bayakhele uhulumende wezani loba uzayenzani sazomnyabona.
Ma ndinjani kuStudio 7 yalibingelela namhlanje ngale ntambama. Ha ngamangalisa okwenziwa ngamadali alapha eZimbabwe. Amadali alapha eZimbabwe asethengwe ukunganani. Wonke umuntu ophambana lezanu PF ophambana lombono wezanu PF sokulicala. Wonke umuntu ophambana lombono wezanu PF sokungani licala elikhulu sokuthiwa hayi luka safanelanga aphume phandle sokufanele uwonini ngokuthi athi lokhu kayisikho okwenziwa izanu PF sokufanele ahlale phakathi. Lokhu sokuyiyangisa lokhu.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli wele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera usexothe umkhokheli webutho wafaka owagxothwa ngowayengumongameli walelo lizwe. Elebotswana lithi indlovu ebezisifa kusukela ngenyanga kaNhlangula zikhanya zingasafi. Ingcwethi zenyamazana zendle zithi kuke kwatholakala izidumbu zendlovu ezedlula amakhulu amabili 281 zibulewe ngokucathangelwa kuDJF. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, umongameli Donald Trump izolo uze wafika edolobheni leKenosha esigabeni seWisconsin lapho kwadutshulwa khona onsundu ngamapholisa amhlophe, kwaqhamuka udlakela, kwathiswa izakhiwo. UTrump obesala ukukhuluma ngokudutshulwa kukaJacob Blake owasindayo ngemva kokudutshulwa ngenhlamvu eziyisikhombisa uze wakhuluma ngaye izolo esithi ulusizi. Kodwa iziphathamandla zedolobho leli bezithe uTrump engafiki kuleli dolobho ngoba engaphehla udlakela njengoba esala ukuthi kulobandlululo lwabensundu ikakhulu ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Pete Ncobo.
Umsindo esiwubona lapha kwele Melika ubangelwa esikhathini esiningi ngamapholisa. Amapholisa aphathi kuhle abantu abamnyama, abadubula, abadubule babulale. Sike sabona lapho umpholisa efaka idolo lakhe entanyeni yomunye umuntu wahlala imizuzu ophose ngaba ngu-9 ubabalwana wasebhubha oqalise lapha ngoMay. So umsindo lo esikhathini esiningi ngenxa yendlela amapholisa aphatha ngayo abantu abamnyama ama ebabulala and then abantu bese besukuma labo betshengisela ukuthi lokho elikwenzayo kuphi.
Ngokubona kwakho ubudlwangudlwangu bona lo besububona busenzakala bungabe bubangelwa yini njalo bulakho yini kugcina sebufika kusibanga esingenzi.
Ubudlwangudlwangu lobu buyaqhubeka buqhubekela phambili nsuku zonke emadolobholeni atshiyeneyo. Ngokwesisikhathi kuyathi sokuqalisa ubudlwangudlwangu lobu ukuthi nxa sobuphela laphana uzokuthiwa nangomunye futhi layo umuntu sebuyilewe endayeni enje. Abantu bephume njalo beyitshengisela kuthi nxa ungani utshengisela lokhu lakho futhi sokuthula kube sokuqalile futhi kwenye indawo. Okunye okudanisayo ukuthi umongameli waleli lizwe okhokhela abantu Trump ngani uyena usekela labo abalodlakela uma ukuthi babulala abantu bamnyama. Kodwa nxa abantu besebetshengisela usebabiza ngokuthi bayizigebenga bangabantu abangaqondanga yilo uhlupho olukhulu esilalo eMelika. Siswele ubukhokheli singamhlaba wonke indaba sibona udubo lo lesibona umhlaba lokho ikusweleka kobukhokhele obuqinileyo njalo obuqondileyo. EMelika sikhokhelwa ngumuntu ongelandaba lempilo zabanye abantu othi nxa abantu besithi bayatshengisela engavele engakuthakazeleli lokhu kodwa uma abantu abamhlophe laba abanye abafana bathole impopho bebulala abantu uvele yena kakusoli lokhu kungani kuthiwa yiyo vele indlela aphila ngayo.
Umnumzana Pete Ngcobo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseMaryland.
Girls do not exist. Super thick, black beauty. How can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece. Take a look at her. Coolest girl I've ever met. She's the best I've ever had. Keisha Cole, ever said. Always real, never fake. Wifey material. She's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make that best intro. Every chick's jealous. She's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous. She's the one that wanna be. Every chick's jealous. Jealous, jealous,
jealous. You tell me I'm a jelly.
Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swag, dripping for the black magic. I got me an upgrade, go bring out my exes. I'm styling in physio, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Owami muhle. Singa kakibi hotelo lona mflanje othi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo ye South Africa yokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa lihlangane labantu abathunjwayo bahlukuluzwa. Umanisipala wakobulawe wazise ukuba amanzi avalwe izolo azaze avulwe nxa kungalungisiswa udaba lwamagetsi esitishini samanzi eseFenhill Booster Station. Selugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.